indaba kaMnumzana Mathuthu isesiyisindaba phenduli ngoba okusikhathazayo ukuthi sazi ukuthi labo amadoda lawa afika emzini wakhe emdinga ngolwesihlanu babe ngobani. Njalo sesibonile ukuthi amapholisa asejile wona ukuthi hhayi akazange afike emdinga. Ngakho-ke sesifake i-report ye-impersonation kulabantu abafike bazenza amapholisa bedinga uMdudulu. Okusenza sithathe inyathelo lemelo-ke lokuthi okukhohlwayo kungaba lihloka, isihlahla kasikhohlwa. Kuyena leyana imbuzi kulotawantamtsheyiwa owathathwa futhi ngabantu nje ngendlela ezingazwakaliyo, bamshaya ngendlela esabekayo. Sazomdampa ebusuku abantu banamhla amapholisa lokuthi ukufeya kwayo icala lelo sokufike ngatasikakwazi. Ngakho-ke sesithethe inyathelo lokuthi hhayi, njengoba wonke umuntu eprotekta ngumthetho eZimbabwe, sizacela ukuthi amapholisa akufeye futhi loneli isenzakalo esesenzakele esokuthi kulabantu abafikileyo bengu-7 number bemdinga.
Manje abantu bakhona ngabantu abayazakalayo yini ukuthi bengabonakala lingabakwazi ukuthi yibo ababefikile?
Abazukulu bakaMduduzi bathi bona kulomunye othe ungunyanete, unyanete lo lipholisa le-law and order omlawayo ngiyamazi. So ngabe tsho njalo, well u-expect ukuthi njengoba amapholisa sithi unyanete azange afike, then sokuyavuza kuqalele khonapho ngoba I'm looking at this angle ukuthi so amapholisa ngathi kwenzakale isenzo esinjengalesiyana esikatawanda, bahlale phansi bagoqe izandla kule allegation yokuthi hayi kulomunye wenu lapho ukuthi ufike senza into enje, and then nalithi umuntu lowo asikwazi ukuthi beseza khonoku. Surely ngabe yibo abagijima phambili besethatha ama-statement kuyeneleyana imoto ukuthi bazwisise ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Yikho-ke hayi nasesithethe inyathelo lokuthi hayi ngona sibalande, njengoba nabengathathi inyathelo I thought ukuthi by Saturday Sunday that.
Manje lithatha nyathelo bani ukuze uMathuthu ezwe ukuthi uvikelekile, akula bantu abazabuya bamphuthume phakathi kobusuku?
Kusesemnyama ebusweni bendawo ngoba khathesi singakwaziyo ukuthi bona kwakuyibo abakuze bamvikele, njengoba bengani yibo futhi abangazwakaliyo ukuthi kathi bakubamba njani okuinto kwangkhona. Naye is worried ukuthi surely who is supposed to guard the guard, ngoba khathesi into angani yamethusa ukuthi mhlambe i-lighting ingatshaya kabili kumuti yona leyo kungekho okudingwayo ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo, ngoba utawanda sambona esetshayiwe sesabika ethethwe nganyamalala. Nanamhla ama-investigations lawo kawacaci ukuthi kwenzakalani. Khathesi sesithola futhi ukuthi sokungani kula yona leyo nto engani funa ukuhamba ngendlela yanaleyo, and uMathuthu is worried. Sibhalele amapholisi incwadi ukuthi nxabe ukuthi bayamfuna, will make arrangements. Sizwe ukuthi bayamfuna yini.